Abezempilakahle labakumsebenzi wenhlala kahle kaZulu bathi imizi eminingi lapho abasebenzela khona ikakhulu eBinga leNkayi sebenanzelele ukuba isisindo sabantwana abaleminyaka emihlanu kusehla seqhubeka sisiwa esikalini ngesizathu sokungatholi ukudla okulemisoco elungele ukwakha umzimba. Bathi abantwana abaningi bavuswa ngamalaja qede betshone ngawo elunyiselwa ngokufana labodelele kumbe umfushwa ongelafutha kumbe itamatisi. Umongikazi wemaphandleni unkosikazi Juliet Ndlovu yena osebenzela eThinde eBinga uthi lokhu kubangelwa yikungani kuhle kwezulu okudwala isikhudumezo sokuguquka komume womkhathi emhlubulweni lo ukuze abantu bazilimele ukudla ezivandeni lasemasimini.
Baluzi weyithi bebe namakwashi bebe nokunye nje izikhudu ezingapheliyo ngokudla ukudla okungaqondanga.
Unkosikazi Rachel Mholi omele isiqindi semenda esigabeni seNkayi laye ugcizelela kokuthiwo ngonkosikazi Ndlovu.
Ngikhuluma nje kunje ngilabadala abanatha amaphilisi evillageini yami ofanele ukuthi abana bayathola ukudla. Lapho ngibona khona ukuthi kulohlupho kakhulu sachezi njengabagula umkhuhlane we-HIV. Yibo engibona ngathi kubuhlungu kakhulu baswela ukudla. Labantu abanatha amaphilisi e-TB baswela ukudla. Plazi nje labo bonke nje abantu ukudla ungathi akukho.
Abonge bakhala ngokusilela kokwelulwa kwengalo yosizo lemali kuhulumende ukuze kwehliswe ukukhuphuka kokuqhamuka kwemikhuhlane ebangela ukuzaca komzimba ngokusweleka kokudla okwakhayo lokuhlomisa amasosha okuzivikela. Unkosikazi Ndlovu uthi okunye njalo kusuka kube lukhuni ukuqansa kwentengo yamaphilisi lemithi.
Uzathola ukuthi omunye engavele evukelwe ngomunye umkhuhlane usuvuka wesi uzathi esuka lapha esekliniki ethola kungela maphilisi sebemripe ukuthi efamasi. Ngale ndlini lapho uyabe engela mali yokuthi ethenga ukudla sebemripe efamasi ukuthi ethenga amaphilisi. So zonke lezi zinto engazifaka ndawonye umkhuhlane ukhula ngamandla.
Unkosikazi Jane Ngwenya laye ongumongi emangweni weWange ekhangele kakhulu insane kanye labesifazane abakhulelweyo laye uthi impilo yabantu bemaphandleni sengcupheni.
Omama baswela ukudla kulomsoco ngesikhathi bezithwele ngenxa yezinswelo ezibakhona emakhaya. Nawo ngokungani kuhle kwezulu ukudla kuyashota emakhaya.
Umholi wenhlanganiso ye-CHWG umnumzana Itai Rusike uthi ukuze ziqedwe lezinhlupho kuyadingeka ukuthi uhulumende kanye lenhlanganiso zosizo ezizimeleyo zelule ingalo kulabo abaswelayo ikakhulu ebantwaneni labomama.
It also calls especially in the rural communities for the strengthening and support of the Zundera Mambo program.
Sidinga ukuvuselelwa kwenhlelo ezifana lezi zesiphala senkosi ezazixhasa laba besendlaleni. Sidinga njalo uxhaso lwenhlanganiso zengalo yosizo ikakhulu ezigabeni ezifana lalezi osekulensane eziningi ezizaciswe indlala.
Udokotela omkhulu wesabelweni seMathebeleland North umnumzana Admire Kuretu uphendule iStudio 7 ngokulotshiweyo ethi lokhu kungaba liqiniso kumbe amanga kodwa umangelo kufuna ubufakazi athi yi-scientific research engabe beyenzile edlula ubufakazi bamabhuku abongi laba abalobela lakiwo. Kodwa abenhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba kugatsha olubona ngenhlala kahle lulungelo labantwana olwe-UNICEF lwethule impumela yophenyo lwabo lukantulukazi oluveza ukuba kwele Zimbabwe insane ezedlula ingxenye yesigidi half a million zifubile njalo zizace okwamagama ngenxa yokuswela ukudla okwakha umzimba, ukusweleka kwamanzi ahlanzekileyo kanye lengcekeza emakhaya. Nyakenye babike njalo ukuba inani labantwana abangaba zinkulungwane ezilitshumi lanhla 15,000 behlelwe yilolu hlupho lokwelatshwa imikhuhlane ephathelane lokusilela kokudla okwakha umzimba emakilinika. Ngimele iStudio 7 ngiseNkayi ngingunokuthaba Dlamini.